Lingalithona njani izilukani ndaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
I message eyiphume kuthengisela okwanamhla le mathi le besithi thina sesilemthetho eminenye even I constitution yethu. Ikhulumithi ayifuni i-violence, asifuni ukuhlukuluzwa kwabantu.
Abekolleji le-Women's University of Africa lezinye inhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazana lamhla baqoqe batshengisele besola udlakela lokuhlukuluzana kwabathetheneyo loba emulini i-gender-based violence.
Kasa nikanga njalo elinye ilanga lapha ngathi khona hayi asakwanisanga ukuzilibona ngaphandle kwelizwe kanti ke mhlawumbe ngingabuya ngaleli langa hayi kasatshongo. Kusitshela nje ukuthi yena hayi kakho uyabe ngaphandle kwelizwe kakwanisa ukubuya.
Usibalukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe omutsha umnumzana John Mangudya uthi amalunga edale lephalamende efuthelene ngenxa yokwehluleka kwakhe ukuya emhlanganweni waleli dale lamhlanje.
Ugatsha olubona ngokupha imisakazo yamaradio amalayisensi olwebuzz solwethusele ukuthathela imisakazo emibili iZFM leStar FM amalayisensi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha kulomsakazo weStudio 7.
Abekolleji le-Women's University of Africa bemanyene lenhlanganiso ye-Women's Filmmakers of Zimbabwe lezinye inhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazana lamhla batshengisele besola udlakela lokuhlukuluzana ezindlini kwabathetheneyo loba emulini i-gender-based violence eHarare. Lokhu kufola kwenziwa ngemva kokubulawa komunye owesifazana obeyifunda ekolitshini leli unkosikazi Isabel Masuka ngumkakhe ngenyanga edluleyo kamabasa ibulawa ngumkakhe ocine laye sezibulala. Umqondisi wenhlanganiso womanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazana we-Women's Coalition of Zimbabwe unkosikazi Virginia Mwanikwa ophatheke ekutshengiseleni lokhu uthi uyasuthiseka ngosekelo abaluthola kuhulumende ikakhulu umphathintambo obona ngezokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana unkosikazi Opha Mchinguri. Ukutshengisela lokhu kwenziwe phansi kwesihloko esithi No to Gender Based Violence. Upraxedis Jeremiah Studio 7 uxoxe lo Mwanikwa othi lolu dubo lokuhlukuluzwa kwabesifazana abendileyo lokhu luqhela elizweni.
Yebo, kulo Minister of Women Affairs uOpha Mchinguri ubuye labantu abe ofisini yakhe abanye bakhona lawo bebematsha bebethengisela lawo bekulabanye amahlangano kumbe abantu ababemelela amahlangano ama organizations abomama abebenika ama solidarity message lalabo abaphathi besikolo labanye abe corporate sector abe private sector abasebenza le Women's University labo mama lo baba ka Isabel umuyi hasibili ludubo olukhulu and khanya ngathi abantu kabazwisisi kumbe I think the key message eyiphume kuthengisela okwanamhla le mathi le besithi thina sesilemthetho eminenye even I constitution yethu ikhulumithi ayifuni i-violence asifuni ukuhlukuluzwa kwabantu kumbe ngabomama kumbe ngabobaba. Kodwa besibona ukuthi ama-attitudes kumbe isiko labantu sisakhangela ukuhlukuluzwa ngathi yiko ku-right. So i-message, the key message eyiphume namhla beyisithi hhayi asifuni omunye lo munye wethu kumele uyenze lokho ongakuyenzayo ukuthi sibe si-stop i-violence ukuthi sibe singabe lo munye u-Isabel kulabaningi abafayo ezindlini.
Ungathi nxa ukhangele uhulumende yena wenza mizamo yonke na lina njengahlanganiso zabesifaza ubana uhulumende uyalincedisa na kulolu dubo?
Liyasincedisa sibili ngoba sibamba ndawonye ngase sikhuluma lala engathi uthengisela kumbe even ama-programs yakwazi ukuthi iZimbabwe ya-adopta i-Domestic Violence Act or Anti-Domestic Violence Act ku-2007. And lapha sesile yini campaign ukuthi sibe le strategy elizwe yokuqedi ukuhlukuluzana.
Lo nkosikazi Virginia Mwanikwa umqondisi we Women's Coalition of Zimbabwe obexoxa ecingweni eseHarare.